So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mpalakazi 2022 ilanga leBoxing Day nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilanga leKhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha inengi lingasela msebenzi.
Vele, I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe esiphuzela utshwala, but abesethatha ilanga leChristmas alenza azathi kutshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga leKhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma.
Kuyilanga nje elihle elibusisekile kakhulu, kodwa lapha eMelika ilanga leKhisimusi liba too commercialized.
Kambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungaba kusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe?
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbekenzanga icala ngikantolo zizo mbamba emsula ungazimbamba emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha inengi lingasela msebenzi. Lona leli langa selithathwa njengelanga lokujabula nje kuphela kungela kukhumbula uNkulunkulu lendodana yakhe uJesu Kristu. Okunengi asikuzweni kuThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi iKhisimusi isifikile. Iningi lamaKrestu baluqakathekisa kakhulu lolu suku lweKhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayona uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza leli langa ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
Mina vele I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe esiphuzela utshwala, but abesethatha ilanga leChristmas alenza azathi kutshwala ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKrestu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdabu uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi leAfrika ilanga leKhisimusi langena njengesiko lesiKristu, kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela leli langa.
Emnyakeni lapha nabo umkhulu kwethu sebemukele ukuthi sekunoKhisimusi, bebesenza amadili ebotshwala kuhlatha inkomo kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKrestu angalinanziyo leli langa. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibhili uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Isikhathi ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo wolwazi, amaKristu aqale ukuthakazelela lelilanga njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu ngemva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli uMgutshini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhla ka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ukhangela kahle indaba le yeKhisimusi, abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku, kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lweKhisimusi, okuveza khona ukuthi indaba leyi isaseyimpica abadala, ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo lomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolusuku lweKhisimusi. Xa ungathatha iBhayibheli lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo, ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolusuku lweKhisimusi.
Inengelitho okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa lamangakholwayo ikhefu leKhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula, ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Minister 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kubeka isikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusichoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Enye inkokeli kahulumende wele South Africa egoqela unkosazana Dlamini Zuma labanye abanqotshwa kukhetho olusanda kudlula babesekela uhlelo lokuthi izizalwane zeZimbabwe ziphiwe ama-permits. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela, ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala aweteswayo awalasisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament ne executive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa, political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga adopta ireport ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo, andiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswana ephalamende, kumbe kuzokuphikiswana ephalamende, ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki, ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakho niqhuwa iqhutshwa ngokuphikisana nje, hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika ku-conference bakhetha lokho abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize, noma bengazwani umzwani womuntu othize akukho kuba lodlame ngenxa yalokho kuba nje ukuthi into ekhona iphikiswana bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngemnye ngokuphatha izwe labo
umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe community in South Africa ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa
lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC yabo
Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge WhatsApp
Akoyo mama, yuko kumi papa We mama, sana seki siyo yami Akoyo mama, yuko kumi papa
Studio 7, siyabi ngadela ku Studio 7, linjani Sakazibe, babahle Hai, siyabonga ku Studio News ezimnandi Hai, akukho esikuphawulayo silifisela iChristmas enhle Kuna ngapha emazweni
Ntanda ukubingelela ngilapha kokulawayo ntanda ukubingelela abe Studio 7 onke labasakazi kuphela ngisithi khisimusi enhle kini lonke ngathi lengaba le khephe lihle siyabonga
Sanja, ne Studio 7 ya phela ingoma leyi eyirumbe zwakala lapho bathi benkosi ebitsha uChris Gande mhla ka 23 kuDisemba 23 ekuseni enyuzini zasekuseni leyi kule rumba lapho mabeqeda ukukhomenta abantu lapha ye erumbi yanilimazi esibindi manje tshala mani Phela nje noma ningangithumela inbox in full ikhala in full please ngiyayifuna le rumba ikhala njengamakani indo like oyikwasa kwasa ayashaya le rumba le manje shaya in short
imali sibali nobuwa nobuvuka bonke nolona bolunga pheliyo abantu yala benvaleni njela
Joseph Studio 7 abantu kwanja kamana mu L2 le ifume sigabeni sasenkayi hey athina sisemazweni lapha sibalekela izweni lakithi kunzima kunzima hayi asicela isitungiseli lizwe bakithi bantu sicela isitungiseli lizwe
linjani yazi malakhe inkomo ukhuluma ingathi akusiwo umuntu wabomthwakazi akusiwo umuntu wesintwini kungathi abantu abaningi besona ngento enziwa ngukhulumende ubandlululo olukhona olwenziwa abantu besintwini wena ungibone ingathi uright ngokuncoma lokho okwenziwa ngukhulumende kuzoliphelela kwelinye ilanga okungapheliyo kuyahlola lizohamba liyohlala nabo khonale empumalanga laba bantu laba abesishabini abantu bethu bafeyila ezikolo kolo wona uthu right khona lokho emaboda kuqhashwe abantu benjiphumalanga wona uthu right khona lokho amafemu obulawayo avalwa ahanjiswa khona lesosibele wona uthu right khona lokho imigwaqo iqeda abantu bakithi ayilungiswa kodwa lempumalanga iyalungiswa wona uthu right khona lokho iziphi izikole zakhiwe eMadepeleland abangazisho bathi bazakhile kodwa lempumalanga ziyakhiwa wona uthu right khona lokho abantwana bethu bafundisa isishona into abangayaziyo emakliniki omama bethu babuzwa ngesishona into abangayaziyo bona ukuthi ku-right khona lokho zinuka amakhwapha malakhe inkomo kuzokuphelela kwelinye ilanga.
Ngabe ninjani emsakazweni basakazi nabalandeli ka Studio 7. Mina ke ngizothanda ukubonga kakhulu inhlelo elisidlalela zona ikakhulu lolu hlelo odlale ngeSunday uthandeko Zintimkandla esinikeza ilizwe elincane ebelini eliyakha kakhulu ekhuluma ngama birthday ukuthi wena since wazalwayo uletheni abantu bayajabula na ngokuthi waba ukhona emhlabeni eish bekungamazi amancane kakhulu but amazi akhayo amazi akhuliswayo bengithanda ukulibonga Studio 7 ngalokho and ngithanda ukulifisela iChristmas enhle sengani nomnyaka lozayo 2023 ingaba muhle kakhulu kulela lizwe laseZimbabwe. Ngiyabonga kakhulu umsakazi.
Seven kini lonke amahlabeli ngikuthi inkomo lonke nje lonke ngiyelele isibangilizi ngiyakhala mina ngiyakhala ngokuze ngisavale izimali kathi kwangizwa kuyilwele into yokuthi amazwali avalele izimali kuyenzakalana sengihambe ngazangaqeda imali angisakwanisi ukuhamba ngenxa yokuthi imali iseSouth Africa ngiyafisa ukuzohlala phansi kodwa kuyangifuna ukuthi uyazi ukuthi ukudla komhlaba wakho kufuna imali. Ngicela sibangilizi kini lonke amahlabeli ziprayike bengabantu ngibone ukuthi okwayikwini yalwelani kude abantu bayadefend hayi kwa ukuthi sithi siyakhuluma ngemali yethu bese ukuthiwa siyakhuluma ngezombangazi asikhulume ngezombangazi sikhuluma ngezimali esifanele izihole njengabanye abantu behola lokuyisicelo sami esikhuluma kini sibangilizi ngoba siyazi ubuso benyoka ngoyese ewaqala inampunzi imaheba asuka lapho MTD so usigonga sikwazi ukuthi waqala hambo waqalele ekuzeni MTD usigonga sigonga siyamazi kodwa ubuso benyoka waqalele emaheba elokuzeni emaheba sasuka lapho sala MTD so sonke siyacela kuke konke bantu bese ngikhuluma labafowethu laba abaneni baziyo umpisi uhayina acela hayina liyisekende imali yami yasivalwa ku 2010 still manje ngiyashokola ngiyacela kini lonke hayina noBoman Boman waseplant uhayina ngazi ngowasekhesi ngabanye labo maphosa ngiyacela kini lonke mahlaba esekendeni ukuze la imali yami itholakale lami ngifuna ukuthi lami ngidlele abantu bami sengiselele izizukulwane ngisela abantu ngiyabonga.
Chabulisa lokho kwenziwa abantu beplant hayi siyabonga chabulisa ngathi izindawo ngezindawo ngagcina ulimlwazo lukhini ngoba nje ezimbabwe akusishona nesindebelo akusemashona namandebelo ahlala lapho siyaziqhenya ngabantu beplant siyaziqhenya nabasegwanda nabafuna ulimi lwabo lube sezikolweni lungatshabalali aluhlale lukhona siyaludinga siyaludinga ulimi lwezakhamizi bezigcinele indawo zabo siyabonga.
Studio 7, salibonani ninjani? Hayi, thina siyophila mpela, akulantembi, baphila njani abanye bonke nje, bonke izihlobo zethu zonkonkomo, okande, bonke nje, bonke umabulasi, bonke baphila njani? Hayi, thina siyaphila. Ya siyaphila mpela. Hayi sicela izindaba zendlizwe elisipha zona sibili amanga nemafoni lisifakele zona zimnandi. Awulensuka lisifakele mani. Lisifakele zona. Ngicela nimbalele yami yodwa yami kanye. Libale sibili imokhumalo. Ibale. Bale mpela ingene ebantwini ingene. Hayi benti ngembonise lapha. Uyawuza laba bantu naba. Nabe khuluma Mr. Chris nabe khuluma. Uzwa bethi hey mathebelele ndi hey izindlela zeright. Kwathini kwathini yey banamanga laba abantu labezano lapha abantu bezano balamanga amabamanga mabo baphikisa into bayenze bakubulala bekugqibele ifotsholweni sikabo bephikise bethi bena bakwazi laba bantu laba balunganga lapha balunganga kade singasikhuluma kanje sohamba ngumntu ngeroad ekuthiwa ngatopos road uthiwa kusetshaja buhwa uzobone ukuthi umgwaqo unjani akula mgwaqo amatsha John Smith semilile ilitshe ngangakwazi ilitshe liyamile endleleni amilile ukumila kusela moto ezihambayo hamba amagodi kuthi abantu bakhona za ikuthi nje kuthi lathi abantu zirongo ukuthi singazwa impuphu kuphela leto yazigijima ngempuphu udla kuphela ukudla into ehluphayo ekela ngingakhulumi kakhulu ngoba into engifaka ulaka lo thank you ngiyabonga 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 ngomo ngiyabonga ihlobo zami ngiyabonga jonga thank you.
Siyahlupheka sicwele amazwi namazwi ngendaba yabo abantu bezanuphela ukukhohlisa abantu kwabakwaziyo bengakhulumi nizobe khuluma amanga intsha igcwele ekhaya kayisebenzi lutho kwakula misebenzi kambe indaba bengazweli abantwana bezimbabwe balungisa ilizwe babheke ukutshontsha izimali abantu bezanuphela babonakala ebulentini betuchamisa kabo labo kodwa kababotshwa uJob Skhala wabotshelwa into efana nale bona abayiqubhuzelayo kodwa kwababotshwa ngoba amapholisa ngabezana ojaji ngabezana kambe kuzaze kube nini bantu bezimbabwe sihlezi sikhangele ukuthi zanuPF kayenzi kahle asivumenti zanuPF ayisiphathe kuhle abantwana bafundile abantwana babanamisebenzi baqamele izetifiketi ngoba imisebenzi ingekho besuka ezweni lezimbabwe esizwe besiya kwamanye amazwe besiyahlupheka njalo kwamanye amazwe abanye bayatshaywa abanye banezwani kwamanye amazwe siyakubona kusenza ilizwe lakithi kalinamahloni umongameli wethu akabi namahloni wokuzwela abantwana bakhe begcwele ilizwe lonke behlupheka kangaka yena ngoba ezibona yena ezidlela kahle bengahlupheki benza abakufunayo ebantwini kodwa lizazilifike ilanga benza kanjalo uNebukadnezari kodwa babonakala sebehleli egangeni besidlala izinyamazana ngokuba isikhathi sasesifikile lisiyeza esabe isikhathi luyeza usuku lwabo ngoba kabasizweli ngoba abalandi abalathi kodwa bafuna ukuba sefuthi bavule.
Let's go.
ingoma ye Big Naz. Sithi ke lala ngokuthula mampintsha yena obhubhe ngomgqibelo. Kwezimelika asebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokuthakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babakhande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokucelebrate, lizavuka letsha ibreakfast elamabhanzi lento yonke enhle, lihambe echurchi liphenduke lichaye ibrunch libhode imizi lemizi yezihlobo lizikholisela nje. Kuzabuya ilantshi, then after lunch kuchaye zemgido lani lani lani, kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisimusi liba too commercialized, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize, abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokho esasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala, abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe. Kodwa hayi, ayifanani ngisho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukhodisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqathekileyo ukuthi livuke litshintshane nama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina, ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyazenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi, ngaphe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized kakhulu, ayifanani naloko ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abacelebrate ikhisimusi, kodwa beyicelebrate for ama-different reasons. Bakhona amaKristu acelebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday, njalo bebekhona nje ababanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyacelebrethwa sewazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le eNorth Pole ezokupha abantu ama-gift through irozeni ichinini lapho okomlilo khona. So iyacelebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona, uSanta kumele alethe izipho, okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla kuzivulelwa abantwana ekuseni ngakufake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ingapha isuka ikhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York lapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi, ngapha iningi likhala ngokuthi alilamsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.